Lapha njalo ngegama lenkosu Jesu futhi lokuzwa ngemsebenzi emkhulu njalo eyamandla oyenzileyo kuqala futhi kathesi simi ngokukhangelela kuphakamisa ukukholwa kwethu futhi lokusigcoba ukukholwa ukuthi lokho okuceliweyo kusihlwa kuza kuphiwa uyabazi bonke munye ngamunye bonke abakucelileyo futhi siyabakhulekela ikakhulu Nkosi labo asebe seduze lokufa letha ukuthula emphefumulweni yabo nxa kungakabi khona letha ukusiliswa emzimbeni yabo nika Nkosi busisa ukuza kwethu ndawonye sikhuleka Nkosi ngalo umhlangano womthandazo wobusuku bango lwesithathu ukuthi njengoba sibuthene sisazi ukuthi lapho ababili kumbe abanenge bebuthene ndawonye uzakubalathi njalo siyakucela wena Nkosi ukusipha ilizwi lakho ngalobo busuku khuluma lathi Nkosi kutumeza izinhliziyo zethu ngokungajwayelekile ukuze sibe kwazi ukuthi siziphathe njani ngesikhathi esikhulu esihlezi phambili njengoba sikholwa ukuthi sesisondela ekubuyeni kwenkosi siyakubonga wena ngabantu kathesi asebeqalile ukufumana ukukholwa okuligugu kibo futhi lokwazi ukuthi ukukholwa kutshona njalo sisazi njalo sikubonga ngezinkonzo esephambili sikholwa ukuba uzakwenza ulutho Nkosi silindele ngokukhangelela njengezinsuku zasendulo sikholwa ukuba isikhathi sesisondele lapho oza kuvula nje amawindi asezulwini njalo uthulule izithembiso lezo uNkulunkulu azithembise kulolu usuku lokugcina manje siyakucela wena Nkosi ukuba labo bonke izizwe zonke njengalamuhla sizwile ngabanenge indawo zonke abalezi dingo baphe izicelo zabo Nkosi futhi siyathandaza ukubona isandla esikhulu sikaNkulunkulu sihamba kuwo wonke umhlaba phakathi kwalabo abakhangelele linto enkulu sithethelele isono sethu siqondise Nkosi ngomoya wakho langezwi lakho ukuze siziphathe inceku ezilalelayo entandweni kaNkulunkulu Masikhumbule futhi sizame ukukhumbula enhlizweni zethu okwenziwa ngamaKristu asendulo ngabantu abanjani esingahlangana labo nxa sasingahlangana lalabo ababe khulumisana uqobo lawe ubuso babo babukhanya njani ngokukholwa nangentokozo impilo zabo zabanjani ilizwi eliphilayo likaNkulunkulu kuphela incwadi ezilotshiweyo ezifundwa ngabantu bonke lapho behamba phakathi kwabantu uNkulunkulu siphe kanye futhi ngabe impilo zethu zingabekwa phansi kwakho ukuze umoya oyincwele aziphilele yena kithi futhi akhulume lathi Nkosi ngabe singakhumbula engqondweni zethu lapho sihamba esitaladini futhi sigudlana ingalo lomhlaba asifanelanga ukuba njengalabo futhi siyachedela eceleni njalo sibaphe indawo Nkosi futhi isikhundla sabo esiqondileyo lapha emhlabeni sizathatha isihlalo sangemuva sisazi ukuthi singamanxusa avela womunye umhlaba silombuso ozayo emandleni Nkosi futhi inkosi yethu enkulu iza kufika masinyane ithumbe imbuso yonke esembusweni wayo futhi uyakubusa aphathe laye lapha emhlabeni iminyaka eyinkulungwane futhi sibe laye kokuphela sila lokhu engqondweni Nkosi manje sikhangelele impendulo yomthandazo wethu sikhangele kuso isivumo sethu uba senze ulutho sakhuluma ulutho kumbe sakhumbula ulutho okuphambene lentando yakho enkulu yeka igazi likaJesu Kristu lisihlambe sikhokhele Nkosi njengodade echilo kusihlwa mayelana ngaye lomkakhe besendleleni besiya eChicago bakhokhele Nkosi uNkulunkulu endaweni lapho ongabasebenzisa khona ukuze babe zinhlamvu zokukhanya kwabanye abampumputhayo ebunyameni abangaziyo inkosi yethu uJesu manje siyanikela inkonzo kuwe futhi silalele ilizwi lakho lesiqondiso ukuze sibe kwazi ukuthi silungiselele njani lesi sikhathi esikhulu ngebizo lika Jesu. Siyakucela. Amen. Inkosi ikubusise. Ngiyabonga mzalwane. Bengingakhangelelwanga kancane ngalokho. Mina ngilapha ekhaya, ngizwe sengathi aluba kungela lapho engingaya khona, kungelanto evela kungananzelelwe. Ngingezwa kubi sibili mina ngihlezi ngekhaya futhi ngingezi emhlanganweni womthandazo. Futhi ngiphongufika ngingakhangelelanga lami ngokwami la kuyo imuli yami. Ngisanda fika futhi ngasuka. Futhi ngathi ngiyehla ngiya emhlanganweni womthandazo. Njalo akatholanga loba isikhathi sokulungiselela ukubuya. Ngakho ke kazanga ebekwazi ukuthi ngiyabuya. Ngakho ngiyajabula ukuzwa ubufakazi bukadade lapho umzalwane ngalokho kukhanya phezulu le eSouth Carolina kumbe eNorth Carolina kwenye indawo Greenville kwakuyikho Southern Pines yebo. Umfo wethu Livele ube lapha lamhlanje, ngimphaphathizile lamuhla enkonzweni yobhaphathizo lapho lamuhla. Umfo wethu Livele yazi futhi labafundisi lapho, umfo wethu Parker Thomas. Kwa kule ngiyakhumbula ngesikhathi udade efiphaziwe. Kwakuyisiqiniso esikhulu dade kulokho. Umoya oyingcwele wezinye izikhathi uyasivumela ukuba siye phambili futhi alinge ukukholwa kwethu. Ukubona ukuthi futhi alinge ukukholwa kwabanye. Nxa ukhangele uqonde ulutho futhi ubone ulutho njalo ulukhulume, abanye bayakhangela bengaliboni bathi galukho bona kodwa lukhona. Manje kwakungekho owayengabona lokho kukhanya. Kwakulengile phezulu kukaPawulu kodwa kwakukhona. Kakho owabona lelo juba lisiza lisehla ezulwini kulokho kukhanya ngesimo lama phezulu kukaJesu kodwa uJohane ngokwakhe kodwa lalikhona bona. Njalo ke lapho ngemuva kwalokho, lapho ngitshela abantu ngalokho kukhanya kunjengensika yomlilo, akula owayefuna ukukukholwa. Kodwa kathesi ilihlo lomtshina wekhamera likutshengisile lokho ukuthi kweza njani. Futhi umoya omubi umnyama kunjengempilo zethu, singamathunzi futhi singanxa sikukhanya. Lapho aluba impilo zethu ziphathelane nokukhanya kosuku, sihamba ekukhanyeni. Kunje ngoba ukhangela phandle futhi uthi ngiyabona ilanga ngesikhathi semini, uyabona ithunzi lelanga. Kuyikubuyiswa kwelanga, akusilo ilanga ngokwalo kodwa kuyafakaza ukuthi kukhona ilanga, kuyafakaza ukuthi kukhona ilanga. Futhi manje lapho ngibona njengani lihlezi lapho lisebenzisa iziphephetho likhuluma lokho kutsho ukuthi liyaphila kodwa kulithunzi kuphela lokuphila, ngokuba into loba yiphi kumele ibe lobunyama phakathi kwayo ukwenza ithunzi bona. Ngokuba ithunzi kumele libe lobunyama obuthile futhi lokukhanya okuthile ukwenza ithunzi. Futhi akungeke kwaba mnyama kuphela, futhi akungeke kwaba ikukhanya kuphela. Nxa kumnyama, kumnyama sibili. Nxa kuyikukhanya, akula thunzi, akula nto eyenza ithunzi, kodwa aluba kuhlanganisiwe lobunyama futhi lokukhanya kwenza ithunzi. Ngakho singamathunzi sibili okukhanya. Manje ufanekisa impilo evela kwenye indawo. Aluba unjalo futhi ungumKristu, lokho kulithunzi kuyafakaza kuphela ukuthi kulempilo lapho ongeke ufe, ngokuba limpilo ilokufa kiyo bona. Kodwa ilithunzi ngokuba uyaphila, isidalwa esihambayo esile zeneliso zokubona, ukucabanga, ukuhamba njalo lokukhuluma futhi lemizwa emihlanu yomzimba. Kodwa ke uyazi iyafa futhi kulenhlupho ezinenye. Uyakwazi kungaba isifanekiso bona ukuthi kulempilo njalo lokufa kuhlanganiswe ndawonye. Okwenyama kumele kufe, kodwa nxa ufanekisa ngempilo yakho yenyama, ukukhanya kwasezulwini ngakho ukufanekisa impilo ephakade uNkulunkulu. Ngakho nxa usifa awungeke uhambe kuphela kulokho kukhanya, ngokuba yikho okufanekisileyo. Aluba ungomhlaba omnyama ufanekisa lokho futhi ungenza, ungeke uhambe ngenye indlela kodwa ebunyameni bona. Ngakho ke sisesifanekisweni. Ngakho siyakubona lokho futhi ngeqiniso, njengoba umoya oyingcwele efanekisa ukukhanya lempilo, kanjalo ukufa kufanekisa ubunyama. futhi wonke alapha. Kusasa ngokuphela kweviki mhlawumbe ngensonto sizathatha umfanekiso omncinyane siwukhulise ube mkhulu ukuze siwufake endaweni yezaziso. Lapho umfanekiso wakho ulungiswe lapho endaweni yezaziso. Angikwazi ukuthi likunanzelele kumbe hatshi. Futhi okweviki elidlulileyo eJamaica lapho engangichumayeza khona siyathumeza amathepu kuwo wonke umhlaba. Futhi impawu eziyisikhombisa zifikile phakathi kwamazwe aseJamaica phakathi. Futhi basasemuva kwempucuko lapho ngemva kwentaba uBlue. Futhi abomdabu kwezinye izikhathi bale tape recorder esibazuzele yona okumele njengeVictrola endala uyigwedla futhi ke ubu uyiyekele ikhale njengalokho. Ngakho imzuzu yonke emlithwane kulomuntu omele ayigwedle. Leli iqembu lali lele bathili elincinyane, ibathili eliyisilinganiso esiyisithupha samandla amagetsi kumbe okunye okunjalo kukhalisa i-tape recorder. Futhi babe hlezi bonke ndawonye okungalingana laba lapha ngobusuku balamuhla belalele lezo izimpawu. Ngiyakholwa kwakunjalo. Futhi lapho ngisakhuluma bananzelela kusiza endlini kweza leyo nsika yinye yomlilo yeza phezu kwalapho okwakukhona i-tape recorder futhi yahlala phansi phezu kwayo. Njalo baya bathatha ikamera futhi bathatha umfanekiso wayo. Njalo futhi yiyo efanayo. Nanko lapha kulenge lapho phezu kwakho. Kathesi siyakukhulisa ukuze sikufake endaweni yezaziso phandlele ukuze likubone. Silokubonga ngomsaka kaNkulunkulu olethwe phakathi silethe ebukhoneni bakhe kulolu suku. Manje silokubonga ngezinto ezinene. Manje ngicabanga ngizakhangela lapha futhi ngibone ukuthi ngingafumana amazwi abhaliweyo kumbe okunye engingakukhuluma ngakho kumbe sithole okunye oku. Ngilamazwi abhalwe phansi loba kunjalo lapha ebhokweni. Aluba ngingathola okunye mhlawumbe inkosi ingangipha ulutho lokukhuluma ngolunye ulutho lapho sithandaza. Manje singaphansi kokukhangelela okwangensonto. Bengikhuluma embikweni futhi ngensonto ngalidonsa isikhathi eside lapha. Kungani ukhala kimi? Khuluma ebantwini futhi uye phambili. Manje ngensonto yenkonzo yokusilisa lapho abagulayo bezathandazelwa. Manje ufike kwabagulayo futhi kumele kube lesizathu ukuthi abagulayo nxa sibathandazela nxa bengapholi. Futhi ngifuna aluba inkosi ithanda okwentshumayelo emfitshane njengensonto ekuseni futhi ngakho ke ngiza kuba lenkonzo yokusilisa futhi ngithandazele bonke abantu. Futhi uBilly Paul kumbe abanye babo baza kuba lapha ngesonto ekuseni nge-hour lesificamo nembili lapho ibandla livulwa ukupha abantu amakhadi lapho bengena emnyango kumbe loba nini bengena. Futhi manje ngakho ngifuna ukuzama. Ngiyakholwa inkosi ngezinye indlela ingiphile ukubona okusithekileyo ngezizathu kungani kulabanye abantu abangasiliyo. Futhi ngiyakholwa yikusilela ukuzwisisa. Futhi ngiyakholwa mhlawumbe sizakhuluma ngalokho ngensonto ekuseni inkosi ithanda. Manje umhlangano womthandazo wangolwesithathu ebusuku ngumhlangano nje omfitshane lapho esiza ndawonye futhi sithandaze njengoba sisenza sihlangane ndawonye. Ngezinye izikhathi ngiyakholwa ezinye zezinto ezinkulu engizifumanayo kulolu usuku ikusilela ubuqotho kulokhu esikukholwayo. Bona aluba uNkulunkulu ngensuku zikaJohn Wesley wayengenza kulolu usuku lokho akwenze lamuhla kwakungenza ngensuku zikaMartin Luther kumbe noma ngubani. Njengalokho esimbona ekwenza kufakaziwe ngebandla ngomoya futhi la ngesayensi. Njalo lenqubo yonke ukuxubana kwakho kuyabonakala futhi ilizwi likaNkulunkulu lapha likubonakalisa likukhuluma kungakenzakali. Futhi esenza futhi eprofita njalo etshengisa into ngokwayo ayabe eyikhulumile kwakusenzakala ngokupheleleyo khonokho sibili ayabe ekukhulumile futhi siyahlala sivilaphi sengathi siyamangala phela angazi ukuba kungabe kusitsho mina angazi ukuba kungabe kusitsho ibandla jikelele kumbe angazi ukuba lami ngiphakathi kwakho lokho ngicabanga ngensonto ekuseni ngizazama ukukhuluma ngezinye zalezo zimiso okungasikhanyisela kancinyane manje kusihlwa ngifumene ulutho ukuvula kukho lapha ngingakezi bengicabanga aluba umfo wethu Neville nxa ngingafika lapho angathi phakama ukhulume futhi abe sihlala phansi bona ngacabanga kungcono ngibhale phansi imibhalo ethile ukuba ngiyazi ungumzalwane othandekayo futhi siyamthakazelela singakakhulekeli ilizwi ngithanda ukwazisa umzalwane kangenelisi lokubiza ibizo lakhe kangenelisi isikhathi ababili babo balapha abangani bami bangabachumayeli futhi labavangeli enkundleni bephumela phandle bezwa imbiko leyingethepha futhi bavela ezinhlanganisweni zamasonto ezijiyeneyo osowethu abatsha ababili futhi umfana omunye wabo uyathakazelela kangako waze wandizela eTucson kungasikudala sisivala umhlangano ngiyakholwa ngangisenkundleni kwasekuseni kwamadoda ezamabhizimusi futhi ijaha elilungileyo lehla futhi bavela eKansas futhi babuye indlela yonke lapha mina ukuba ngibashadise ngiyakubonga lokho ukucabanga ukuthi abantu abakholwa imithandazo yakho ngokwaneleyo bekholwa ukuthi uNkulunkulu uyezwa njalo aphendule abantu abatsha abaqalisayo empilweni njengalokho futhi bathi befika lapha mina ukuba ngibashadise izolo ukudinga umthetho welizwe laseIndiana ukuthi ufunani futhi loba igazi labo lihloliwe ukulindela lapha esizizweni insuku ezintathu bengakashadiswa ngakho abangeke bashadiswa kuze kube ngolwesihlanu ekuseni futhi ngizacela umzalwane wethu ekucineni le nxa engasukuma futhi asitshele ukuthi ungubani le nkosikazi yakhe ethandekayo encane lapho futhi lo mzalwane olandelayo Ngiyabonga kakhulu ngeqiniso siyabafisela laba bameli abatsha ngomsebenzi wenkosi uJesu izibusiso zikaNkulunkulu ukuba quba endleleni futhi ngizibuza ngilindele ukubuya kwenkosi futhi ngibona amadoda amatsha njalo labafazi abatsha belenhloso enhlizweni ukukhonza uKristu ngiyangivusa amadlabuzane liyabona ukubabona bephakama njengalokho Inkosi ilibusise kakhulu mfowethu dadewethu manje asivuleni ebhukwini elincane engingakaze ngikhulume kusuka kulo empilweni yami futhi li isahluko esisodwa kuphela ibhuku lika Philemon futhi li ngingum Irish kancane njalo nginjalo ngilocingo emazinyweni ami awangaphansi ukubamba amalutshwane emuva endaweni yawo Angi kwezinye izikhathi angibizi kuhle lamabizo lapha ngisazi ukuthi ayini futhi kwezinye izikhathi angenelisi ukuwabiza kuhle ngenxa yokusilela kwemfundo ngakho Philemon omunye uchilo emuva le engikukhumbula ukuthi ikubizwa kwalo okuqondileyo manje indima yokuqala ngifuna ukuthatha ibala nje elilodwa kumbe amabili kusuka kilo uPauli isibotshwa sikaJesu Kristu njalo yikho engifuna ukusebenzisa ngobusuku balamuhla njengesifundo inkosi ithanda isibotshwa manje ungeke wakhumbula uPauli ezithatha njengesibotshwa indoda ezelwe ikhululekile igcwaliswe ngumoya oyingcwele kodwa ke uzibiza isibotshwa Futhi kathesi siyabona ekhuluma labaseKorinte uPaulo umpostoli kaJesu Kristu. Kwesinye isikhathi uPaulo inceku kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu. Lapho ekhuluma kuTimothi labachiyeneyo. Manje lapho ebhalela lapha uFilimoni wathi uPaulo isibotshwa sikaJesu Kristu, uPaulo umpostoli. Ngizathanda ukuchumayela ngobunye ubusuku ngalokho. uPaulo inceku ngichumayele ngalokho. Njalo ke uPaulo isibotshwa. Kodwa ngobusuku balamuhla, njengoba kungathatha ama-hour ukucabangisisa ezinye zalezi zifundo, ngizathanda ukuthatha ngobusuku balamuhla uPaulo isibotshwa. Futhi ngithathe isifundo sokuthi isibotshwa. Manje asikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana. Nkosi Jesu, loba nguphi umuntu owenelisayo ngokwenyama angaphendla amapheji aleli Bhayibheli, kodwa kuphela umoya oyingcwele angakucasisa ngokukhanya okumele kube yikho. Siyamcela yena ukuba aze manje asisize ukuzwisisa ukuthi lokho kwakuyini. Wazibika lumprofeti omkhulu olamandla uPaulo, njalo ke azibize isibotshwa. Sengathi umoya oyingcwele angasembulela lokho lapho silinde kuye ngebizo lika Jesu Kristu. Amen. Manje ngiyacabanga uPaulo lapho ebhala lincwadi kuFilimoni ukuthi wayehlezi njani entolongweni phansi le emgodini oyintelongo yezibotshwa yaleli dolopho isibotshwa. Futhi wayesazi kakuhle ngesikhundla sakhe ukuthi ilizwi lalisitshone. Wayegombolozwe zinsimbi. Wayengakhululwa kuphela nxa kwakukhona owayengamkhulula. Futhi wayekwazi ukuthi kwakuyini ukuba yisibotshwa. Futhi ke njalo ngiyakholwa ukuthi umpostoli wayesitsho nje okuncane engakhulumi kanye ngesimo ayekuso ngaleso sikhathi sokuba yisibotshwa sobuntu bakhe benyama ehlezi lapha kulintilongo. Kodwa ngiyakholwa wayesitsho ngokuba kwakhe umoya wakhe intando yakhe eyisibotshwa kuJesu Kristu. Manje sonke sizelwe umuntu okhululekileyo ukuzikhethela ukwenza loba yisiphi isinqumo esisifisayo. UNkulunkulu kwenza lokho ngokuvumela kwakhe, ngokuba kumele afake umuntu wonke esilinganisweni sinye. Kumbe wabeka umuntu ongayisuye. Wabeka umuntu wakuqala esilinganisweni esingayisiso, lowo ambeka ukuba azikhethele akufunayo. Bona, siyafanana kanye ngalobo busuku, njengo Adam lo Eva, akula mahluko. Ngokulunga lobubi kuhlezi kuphambi kwethu, omunye lamunye. Impilo lokufa, singazenzela ukhetho lwethu kukuwe ukukwenza. Bona, yiyo indlela uAdam lo Eva abayenzayo. Futhi bona, futhi benza ukhetho olungayisilo. Futhi manje ngalokhu bafaka isizukulwane sonke, isizukulwane sabantu phansi kokufa, isijeziso sokufa. Futhi ke uNkulunkulu wehla ngesimo somuntu, wathatha lokho kufa, wabhadala isijeziso sokufa ukuze abantu bakhe abafisayo ukukhululwa bakhululwe. Manje nxa wasithatha, kungasindlela yinye ayenza uAdam loEva, aphungu sidonsa ngenye into wathi ngiza kulisindisa loba liyafuna ukusinda kumbe hatshi. Ngakho wabeka uAdam loEva esilinganisweni esingayisiso, uyabona. Kodwa omunye lamunye wethu kumele akhethe lamhlanje phakathi kokufa lokuphila singakwenza. Njengoba ngichilo nxa ukukhanya kwakho kungafakaza, impilo yakho iza kufakaza khona uhlangothi okulo. Ngangela ndaba ukuthi uthi ukuluphi uhlangothi okwenzayo nsuku zonke kuyafakaza lokho ohikho. Lezwa ngesaga esidala, impilo yakho izwakala kakhulu. Ngangizwa ubufakazi bakho, bona izenzo zakho zizwakala kakhulu. Ngihlala ngikholwa ukumemeza lokweqa, kodwa ngihlala ngisithi ungeqi ukwedlula okuphilayo, ngoba umhlaba uza kukubona lokho. Uyabona, kumele weqe njengokuphila okwenzayo, ukuze ngoba kulo muntu okubonayo. Futhi manje ke abantu gababuyi esontweni, baba abaningi babo vele abangeke bakwenza. Futhi abanye babo abangabuyiyo ngabantu abaqotho. sebebone ukubola okunenge ebandleni kuze ukuthi abasafuni ukuba lani lakho futhi izikhathi ezinenge sikhuluma ngomcabango osobala walokho awungeke ubasole bona ngenxa yendlela abantu abenza ngayo bazibiza ngokuthi amaKristu bayisikhubekiso esikhulu umhlaba olaso yindoda lomfazi abazithi bangamaKristu futhi baphile okunye okuthiyenele sivumo sabo kumqotho manje ngoba ukudaniswa kuyeza ekwahlulelweni manje isoni isidakwa obhejayo isifebe ngasoze wadaniswa ukuzwa isigwebo sakhe sifundwa okuya emlilweni ongela kuphela akasoze adana kodwa lowo muntu ozama ukuzifihla ngemva kwesivumo sesonto nguye umfana ozatana ngelanga lokwahlulela bona ozithi ungumKristu njalo aphile ngeyinye indlela kungaba ngcono kuye ukuba ngabe engazange enze loba yisiphi isivumo eqalisa kulokuba aqalise ebesephila okuchiyeneyo ngokuba uyisikhubekiso esikhulu esilaso ileso sivume esithi khona singumKristu siphile okunye okuchiyeneyo izikhathi zonke ungahlulela impilo yakho ngokuthi ulamandla angakanani okwenza izimangaliso futhi kasi zahluleli ngokuthi silolwazi olungakanani ngelizwi kodwa izikhathi zonke zahlulele khangela emuva futhi uhlolisise ukuthi yisithelo bani impilo yakho oyiphilayo okwamanje oyithelayo bona njengoba ngachumayela ngesinye isikhathi esedluleyo emhlanganeni wamadoda beza amabhizimusi ePhoenix Arizona ngesikhanyiso sikaJesu sikhanyisa impilo yesiKristu ngathi ngazalelwa lapha eKentucky lapho kungumdabuko ikakhulu emuva le ngisasengumntwana futhi lumfana omncinyane othile ngazange abe lekhaya njenga silakho lapha lapho sasilabe sifazana abanenge abahle abamele bekhangele ezibukweni indlu yonke ukugcina inwele zabo zibophekile futhi lakho konke kodwa wayelesibuko esisodwa esincane okuyisiqephu nje okuncane okubethelwe esihlahleni phandle lapho okwakule bentshi lokugezela lapho unina loyise babegezela khona futhi bekama inwele zabo lapho okunye kulesi isiqephu sesibuko esidala sibethelelwe esihlahleni ngokukhuluma obala yilo uhlobo lwekhaya esilalo loba ngubani ofuna ukubona isibuko thina abantwana sasithatha ibhokisi sikhwele phezulu kwebench lokugezela futhi sikhangene kulesi siqephu sesibuko engasidobhayo mina endaweni yokulahlela izibi kwakungayisikho phansi le eKentucky kulapha eIndiana phezulu lapha eUtica Park manje lumntwana omncane wayengakaze lakanye azibone njalo ngakho weza edolobheni ukuvakatshela ugogo wakhe futhi kusejikweni lendlu ugogo wayelendlu eyayilesibuko esigcweleyo emnyango futhi ke umfana omncane egijima phakathi kwendlu wabona omunye umfana omncane phambi kwakhe futhi umfanyana wayegijima laye ngakho wacabanga ukuthi ame okwemzuzu emlutshwane njalo abona ukuthi umfanyana uzakwenzani futhi wathi esima umfanyana wama ephendula ikhanda lakhe umfanyana waphendula ikhanda lakhe wanwaya ikhanda lakhe lo mfanyana wanwaya elakhe ekugcineni wasondela eduze ukuhlolisisa wasichibilika futhi umama wakhe emkhanyele njalo logogo wakhe ngokumangala wathi impela mama lo yimi ngakho ngathi ukuthi lathi futhi sibukisa ulutho bona impilo yethu iyabukisa futhi manje nxa saphila esukwini zikano sasingathatha uhlangothi lukabani iluphi uhlangothi esasingaluthatha ngalolo suku olukhulu uNoah aphila kulo iluphi uhlangothi esasingaluthatha esukwini zikaMose iluphi uhlangothi esukwini zikaElijah umprophet lapho umhlaba wonke wasuhanqelu luqaqaba olukhulu lwesimanje manje njengoJezebeli wamanje futhi basebe suse zonke inceku zenkosi babasa endleleni yomhlaba lebandla futhi labaprisita bonke babe mkhothamela wawungathatha uhlangothi lokuba kudumezweni kumbe wawungamalo elija manje ensukwini zenkosi uJesu lapho singacabanga ngomuntu ongeladumo ongafundiswanga ngumhlaba kungela zikolo ababenga zifumana lapho ayehamba khona futhi engelala mfundo yesikolo zenkolo futhi ke abesekhula lebizo uzelwe ngobufebe futhi abesesiza echumayela ivangeli eliphambene lento yonke ababeyifundisiwe yebo ke futhi elahla abafundisi lezinhlanganiso zabo lakho okunye futhi izinhlanganiso zazikhuphe ilizwi nxa loba ngubani waya ukuya kuzwa lo ukuthiwa ngomprofeti uyakuxotshwa esinagogeni okwakuyi isono sokufa babebekwa icala indlela kuphela ababe ngathandaza ngayo kwakungaphansi kwegazi lewundlu kwakumele baze kulomhlatshelo futhi ke basebesiba ngabaxotshiweyo futhi kwakuyinto bani enkulu sibili futhi lumuntu enganakwa njalo kodwa ke wayekanye lombhalo ngokupheleleyo kodwa kungasi ngendlela ababe sazi wona ngayo iluphi uhlangothi wawungaluthatha bona manje ungaze impilo yakho oyiphilayo kathesi yakhanyisa kathesi khona lokho owawuza kwenza ngaleso sikhathi ngokuba ulokhu ungenwe ngumoya munye bona nxa uthatha lolo hlangothi kathesi labo wawuza kwenza ngaleso sikhathi ngokuba umoya munye ophakathi kwakho kathesi wawusebantwini ngaleso sikhathi bona usathane kathathu umoya wakhe usuka kuphela emuntwini oyedwa esiya komunye unkulunkulu kathathu umoya wakhe laye usuka komunye usiya komunye bona ngakho umoya uqobo owawuphezulu kaElijah weza phezulu kaElisha uye munye phezulu kaJohane umbhaphathizi futhi lokunye umoya oyingcwele owawuphezulu kaKristu weza phezulu kwabafundi kusehlela kusiza futhi ulokho uphezulu kwabantu uyabona uNkulunkulu kathatha umoya wakhe ngakho utshelwe kithi ukwenza ukhetho futhi angiboni lapho uPaulu wayezisola ngalutho futhi esithi wayelusizi wayesibotshwa kodwa wayezibiza ngiyakholwa ukuthi uPaulu njengoba waloba lincwadi ngaleyo mpenseli ukuba kwakungumoya oyingcwele owawumenza alobe lokho lokho mhlawumbe loba kuze kube yilobo ubusuku singathatha isiqoko qela sesifundo sethu ukutshengisa kungani uPaulu wenza lokho ngokuba kungumbhalo futhi umbhalo uphakade ngiyakholwa ukuthi ehlezi kulintolongo emnyama endala ukuthi uPaulu wayebhalela owayesebenzisana laye lapha ukuthi umfo wakhe ukuthi wayeyisibotshwa sikaJesu Kristu ngakho wayekubonakalisa ngokubona okwakumhanqile manje wayesentolongweni kodwa akusikho ayekukhuluma kulincekeko kaKristu isikhonzi kanye laye wayekhuluma ukuthi wayeyisibotshwa kulizwi likaJesu Kristu ngoba uKristu uyilizwi futhi uPaulu wayesifunde esikhulu ngosuku lwakhe wayelokulangazelela okukhulu wayengumuntu owayefundisiwe ngabantu umuntu ogamali ngugamaliyeli wayengumfundisi omkhulu ngosuku lwakhe esinye sezikolo wayengahamba kuso ngokunje njengoba singathi Wheaton kumbe Bob Jones kumbe esinye isikolo esikhulu sezinkolo wayefundisiwe njengomfundisi wezwi wayefundiswe kakuhle futhi ehlakaniphile njalo engumfana okhaliphileyo elokulangazelela okukhulu kokuthi mhlawumbe ngolunye usuku abe ngumpriesta kumbe umpriesta omkhulu kubantu bakhe wayelokulangazela futhi ke ukufumana ukuthi lesi sifiso esikhulu akade efundiselwe sona njalo eqede yonke impilo yakhe usukusela mhlawumbe ubudala eminyakeni yokuzalwa engaba yisificwami nembili kumbe elithumi kusiya kwengaba ngamathumi amathathu kumbe amathumi amathathu lanhlanu lapho eqeda ekolitshini futhi esephumelele futhi waba lezithupha lakho konke njalo wama kohlela bobonke abafundisi kuze kube lakumpriesta omkhulu eJerusalema waye lezilayezo ezivela kuye izilayezo ezivela kuye uqobo lwakhe zilotshiwe futhi ziphathiswe luPaulu omkhulu ukwehla esiya eDamaseko lokufumana bonke labo lapho ababekhonza uNkulunkulu ngokuphambeneyo nalokho ayekuthino lokubabopha futhi abafake entolongweni aluba kwakudingakala wayelezi layezo zokubabulala nxa wayefuna wayelokulangazela okukhulu futhi manje konke ayekufundele uNkulunkulu wayesekususile konke phakathi kwakhe bona futhi lokho okwakuyi njongo yakhe nalokho uyise ayekuqedele imali yakhe njalo izifiso zikayise lonina kwasuswa konke kuye ngokuba lokho uNkulunkulu wayelokunye futhi ngakho ke kusukela enhlosweni ayelayo empilweni futhi wayesibotshwa kuJesu Kristu owayeyilizwi leyo ndlela yokuya eDamaseko yagoqula uPawulu ehamba esehla okungaba lihola lechumi lanye ekuseni mhlawumbe phakathi kwemini lapho wayatshayelwa phansi futhi wezwa ilizwi lisithi Sawuli kungani ungizingela na futhi wakhangela phezulu njalo ekhangela phezulu engumJuda futhi wakwazi ukuthi leyo insika yomlilo kwakuyinkosi eyakhokhela abantwana bako-Israyeli ngokuba wayekwazi ukuthi yikho eyayiyikho khumbula lumyebheru wayengeke wabiza ulutho loba yiluphi nkosi ibala elikhulu nkosi Elohim andubana esuthisekile ukuthi yikho ayeyikho ngokuba wayengumfundi ofundisiweyo njalo lapho ekhangela phezulu njalo ebona lokho ukukhanya insika yomlilo eya ikhokhele abantu bakhe enkangala njalo wathi inkosi Elohim ibala elikhulu nkosi ungubani wena futhi kwaba isimangaliso bani kulesi isazi sezenkolo ukuthi nginguJesu yena uqobo ayephikisana laye yikuphenduka bani kwakuyinto enzima kakhulu kulindoda ukuthi izifiso zonke ayelazo ukubona konke ngesikhatshana owayekuzingela izifiso zakhe zazimfuqele kude lento uqobo ayefanele ukuyenza futhi kwaba isethuso bani esikhulu kulo umpostoli lapho esithi nginguJesu yena uqobo ayemzingela ungizingelelani mina enye impindamazwi encinyane esingayiphosa lapha uyabona lapho besenza ibandla inhlekisa ngeqiniso kabenza ibandla inhlekisa bona benza uJesu kungani ungizingela mina uPaul kanjalo ngolwazi lwakhe lonke wayengakholwa kanjani ukuthi lokho ukuthi leli qembu ayelizingela kwakunguNkulunkulu uqobo ayesitsho ukuthi uyamkhonza ngiyacabanga yiku singakangeni kokunenye ngiyacabanga sonke sifundisiwe kuhle ukwazi ukuthi ngitshone lapha into enye eyenzakala lamuhla uPauli ngokungazi wayekhaliphile futhi ehlakaniphile ehlakaniphe ukwedlula labo amagalili ayengafundanga ayebazingela babevele ngokuthobeka kwabo sebemkelela indoda njengenkosi kodwa uPauli ngemfundiso yakhe enkulu nangokukhalipha kwakhe wayengeke akwamukela lokho futhi kwaba ikuphenduka bani okwaba kuye kule indlela futhi wamphumputhekiswa ukuze engaqubi umsebenzi wakhe kodwa wakhokhelwa phansi endaweni esitaladini esibizwa iqondile endlini yomunye futhi ke weza umprofeti phansi lapho obizo lingu-Ananiya owabona embonweni yena esiza phansi wambona lapho ayekhona wehla lapho ayekhona wasengena futhi wathi mzalwane Sawuli inkosi ibonakale kuwe endleleni ingithumile ukuze ngibeke izandla zami phezu kwakho futhi wamukele ukubona kwakho njalo ugcwaliswe ngumoya engcwele bona lapho ayekhona kwaba yinto eyayinjani kuPawulu bona konke ayekufundisiwe ukukwenza kwaphendukezelwa ngakho manje le mfundo yonke ayelayo yaba yize kuye manje wabakwazi ukuthi waba lesehlakalo ngakho lapha silesifundo esihle ukuthi isehlakalo sona sodwa asenelanga. Kumele kube lesehlakalo esimayelana ngelizwi lenkosi. Ngakho yena ebona lokho njalo esazi ukuthi kwakuyinto enkulu. Ngakho ukuthi omunye umuntu wayekwamkele yona ngaphambi kwakhe. Wathatha iminyaka emithathu nenyanga eyisithupha phansi enkangala e-Arabia. Ethatha iBhayibheli njengokuba lalinjalo ngaleso sikhathi. ITestamente elidala futhi esehla lapho ukulinganisa lesi sehlakalo abalaso futhi abone aluba sona sisembhalweni. Manje aluba wathi kahle ngicabanga ukuthi lokho kwaba ukuvunguza okuncinyane futhi azihambele ngizalandela ukukhalipha kwami. Manje wayemele ebotshelwe kwenye into isibotshwa. Ngakho ngemva kokulinganisa futhi ebona akumangalisi waloba incwadi yamaHebheru ngomfanekiso. Bona iminyaka emithathu lengxenye ephansi le ebeka ilizwi futhi efumana ukuthi uNkulunkulu uqobo owambizayo wayesembuyisela eguqula konke ukukhalipha kwakhe, eguqula konke ake kucabanga, konke afundele ukuba hikho, zonke izifiso zakhe kwesulwa kuye futhi wasesiba yisibotshwa. Uthando lukaNkulunkulu lwalube lukhulu kakhulu futhi isambulo esinje sokuthi wayengeke asuka kuso. Yiso isehlakalo seqiniso sekholwa lonke eliqotho elihlangana loNkulunkulu. Uhlangana leyinyinto enkulu oba yisibotshwa kuyo yonke into. Bona uyasuka kuyo yonke into uzibophele kulokho. Kukhulunywe ngesinye isikhathi lapho uJesu wathi umbuso wezulu njengomuntu othenga amaparela. Yikho nxa esifumene lelo parela yathengisa konke alakho ukuze azuze lelo. Futhi yiyo indlela lapha kule ngqondo yokuhlakanipha ule sehlakalo sezenkolo. Kodwa nxa kusiza esikhathini lapho uthola into uqobo uyathengisa yonke into futhi uzivalele kulokho. UPaulo wayesazi ukuthi kuyini. Wafumana ukuthi wayebotshele kwenye into njengoba sifaka ibhiza kuhanisi. Yikuba lidonse enye into. Futhi uPaulo wayesazi ngemva kwalesi sehlakalo futhi leminyaka emithathu lengxenye yokufanekisa isehlakalo ayelaso leBhayibheli. Wananzelela ukuthi uNkulunkulu wayemkhethile futhi wambophela ngomoya oyingcwele isehlakalo ayebelaso ukudonsela ivangeli phambi kwabezizwe. Umoya ngokwawo wambophela. Futhi lamuhla njengezinceku zikaKristu siyabothelwa, siyakithwe, singeke sihambe. Sibotshelwe kanye lalo, sibotshelwe elizwini. Kungelani ukuthi omunye uthini, ubotshelwe kulo. Kuleyinye into mayelana ngalo okokuthi awukwanisi ukusuka kulo. Ufake ijogwe kanye lalo ngomoya ongcwele, ufake ijogwe elizwini. Akulandaba ukuthi omunye umuntu uthini, kuyilizwi. Kuhlezi kubotshelwe kanye lalo, ufakwe ejogweni kanye lalo elizwini ngomoya wayebotshelwe. Wayefundile emuva kwenkangala yase-Arabia lapho zonke izinto zakhe zakuqala lezi hlakalo futhi lezifiso ukuba wayehlubuliwe lezo zinto. Manje yikho lapho esifumana namuhla ukuthi kumele sihlubulwe kuqala futhi abantu abafuni ukuhlubulwa. Umzalwane we-Methodist ufuna ukubambelela kungcosana yemfundiso yakhe esi-Methodist. Umzalwane ongumbaptist ufuna ukubambelela kungcosana yemfundiso yakhe esi-Baptist. Bona, kodwa kumele uhlubulwe impela kukho konke. Uzalwe ngokutsha nje, kakutsha, futhi usukele lapho. Vumela umoya ongcwele akhokhele. Awungeke uthi yeka manje ubaba wami wathi lapho engena ebandleni waxawula izandla nomfundisi ulilunge elihle lithembekileyo. Lokho kwakungabe kulungile ngohlanga lwakhe, kodwa thina singolunye uhlanga. Bona, manje kumele siphendukele ezikhathini zeBhayibheli okwalamhlanje. Abapristi babebotshelwe labo, kodwa uyabona babeze kwesinye isikhathi futhi behluleka ukuhlubula ihanisi labo elidala. njalo bafaka ihanisi elitsha futhi into yinye siyayifumana lamuhla seza sedlula esikhathini samasonto njengoba safakaza ngezizukulwane zebandla iBhayibheli futhi lokunye kodwa siyeza manje esikhathini esikhululekileyo lapho umoya ongcwele ngokwakhe wehla futhi ezifakazela ngokwakhe njalo wazisa yena wenze zonke izithembiso azithembisayo zicwaliseke oh mina isikhathi bani esikhulu futhi wayekwazi lokho enye into wayesazi ukuthi angeke aye ezindaweni lokho abotshelwe kulokho ukuthi wayengeke lokho wakwenza kodwa wayefuna ukuhamba wayekwazi ukuthi isifiso sakhe samdonsela phakathi kwabazalwane lapho ayenxuswe ukuza khona kodwa wancindezelwa emoyeni ukwenza okunye wayengayedwa mhlawumbe omunye umuntu wayengathi mfowethu Saul mfowethu Paul sikufuna uze ngapha ukuba sile bandla elikhulu kulawo wonke silombuthano omkhulu kulayo yonke iminikelo yakho iza kuba mikhulu futhi lokunye kodwa encindezelwe emoyeni wacabanga ngilomzalwane ngali ngithanda ukuya khonale futhi ngisindise lomzalwane ngimlethe enkosini kodwa kunjalo umoya wamncindezela ukuya kwenye indawo wayeyisibotshwa ngokuqondileyo onkulunkulu senze izibotshwa kanjalo kusuke kuzifiso zethu ngokwethu nasembonweni yethu lokukhumbula kwethu okungcono ukuba isibotshwa sikaJesu Kristu ngikhumbula ukuthi leyo kwakuyinkulumo enkulu ukuthi ngiyisibotshwa kuJesu Kristu futhi khumbula uyilizwi bona kungelandaba ukuthi omunye umuntu cabangani uyilizwi bona nxa uyisibotshwa kulo ilizwi akula sonto elingakuzunguzi kulo yilizwi uyisibotshwa kulo yikho kuphela kumele wenze ngendlela elenza ngalo manje wayengeka hambe endaweni ezithile lapho efuna khona ngoba ngani umoya wamalela uyakhumbula isikhathi esinenge ukuthi uPaul wayezama ukuya kwenye indawo ecabanga lapho yikho engingaba lomhlangano omkhulu kodwa umoya wamalela manje lokho kuyatsho ngokusobala njalo kufakaze ukuthi uPaul wayeyisibotshwa na isibotshwa kuJesu Kristu ebothelwe elizwini lakhe ngomoya oh ngiyakuthanda lokho aha wayebotshiwe wayebotshwe ngeketane futhi la ngezibopho zothando ukwenza intando kaNkulunkulu futhi yona kuphela wayeyisibotshwa wayephakathi kwezibopho zothando wayesejokweni loKristu wayengeke wazibophela loba yikuphi wayezibophele kanye laye futhi lapho okwakusiya umholi yikho lapho ayemele ayekhona kungelani lokuba amadlelo ayeluhlaza njani lapho kuleli icele kumbe kuleli yana icele wayemele ahambe indlela lapho okwakusiya khona umkhokheli lejogwe oh ngalobu busuku nga thina njengeBranham Tabernacle singaba kuphela izibotshwa kubo ubuntu bokuzifunela okwethu kuso isifiso sethu ukuze sizinikele ngokupheleleyo futhi sibotshelwe kuye kungelani ukuthi umhlaba wonke ucabangani ukuthi umhlaba wonke uyenzani sibotshelwe ngezibopho zothando sizibotshwa inyawo zami zibotshelwe kuKristu zingeke zagida amehlo ami abotshelwe kuKristu kuze kuthi nxa ngibona abakhumula izigqoko abesimanje manje esitaladini kuyaphendula ikhanda lami inhliziyo yami yami ibotshelwe ngothando kuye kuze kuthi ngangisela thando ngalumhlaba la kancinyane intando yami ibotshelwe kuye kuze kuthi angisakwazi manje ukuthi izifiso zami ziyini kuphela loba ngapi ungikhola ngiyakulandela Nkosi ngiza kuba yisibotshwa bona uPaul ngokuqondileyo wayeyisibotshwa wayengayenzi inkulumo engayisiyo wayefundisiwe ngumoya oyingcwele futhi ukulinda elizwini manje wayefundisiwe ngendlela eyodwa kodwa uNkulunkulu wayesemfundise ngeyinye indlela manje wayefundiswe ngumoya ongcwele ukulinda enkosini kungelani ukuba izifiso zakhe zaziyini manje sengiza ngosizo lukamoya ongcwele kulitshengisa enye into bona Manje asithathe umzekeliso. Ngelinye ilanga uPaulo noSilas besiza besehla esitaladeni edolobheni elithile lapho ababe bambe imvuselelo. Futhi intombazane encinyane ethunjwe ngamadimoni yala ilokho imlandela imemeza ngemva kwakhe. Futhi kungela ukuthandabuza uPaulo esazi ukuthi wayelemvumo njengompostoli ukukhalimela lowo moya omubi ukuphuma kulo owesifazane. Kodwa uqaphele na, walinda usuku ngosuku kwaze kwathi ngesikhatshana umoya ongcwele wakhuluma kuye wathi, lesi yiso isikhathi. Ngakho wasesithi, wena moya phuma kuye. Bona wakwazi ukulinda enkosini. Uthi yikho lapho abantu abanenge lamuhla abaletha ihlazo phezu kwelizwi bahamba belesifiso. Kulemvuselelo ezingaki ezichiwe ziphansi ngenxa yento enjengaleyo. Ngoba umvangeli kalindi ukubona ukuthi kuyini inkosi ezakutsho. Abanye babo bathi hoza ngapha futhi bahle bahambe manje ngokuba inhlangano ithe hamba. Futhi umoya oyingcwele engakhuluma okwahlukileyo. Kukanti isifiso somuntu sokuba ligosa lesizwe kumbe okunye okunjalo, kumbe omdala, kumbe omunye umbishopu, kumbe okunye okungamdonsa, kumele uhambe. Futhi loba esazi ngcono, umoya oyingcwele esithi hamba lapha, bona ubotshelwe kunhlanganiso yakhe. Uyisibotshwa kunhlanganiso, kodwa uba ebotshelwe kuKristu ukhokhelwa ngumoya oyingcwele. Bona ubotshelwe isibotshwa. Akutsho lutho ukuthi enye into ithini. Kuyi ithusi elikhalayo ngensimbi encencethayo. Uzwa kuphela ilizwi likaNkulunkulu futhi ukhuluma kuphela nxa liphuma. Katsho lutho. Omunye uthi, oh mfowethu Jones, mfowethu Roberts, kumbe abanye labo abantu abakhulu elizweni lethu lamuhla njengoTommy Hicks, kumbe u-Oral Roberts, kumbe uTommy Osborne, abanye balabo abavangela abakhulu. Nxa omunye engathi, chona woza ngapha, Tommy ungumuntu omkhulu kaNkulunkulu, kumbe Oral, futhi ngilo malume olele lapha obotshiweyo futhi uyagula, ngifuna ukuba uze, ngiyakholwa ulamandla okumpholisa. Bona futhi mhlawumbe umoya engcwele wayengathi kuye, hatsho kwamanje. Kodwa kunjalo ngobungani balowo muntu ubotshelwe ukuba ahambe laye nxa engayekela uba yisitha kulowo muntu. Lowo muntu athi kahle uhambe, uzibani lo zibani, silisa lowo mntwana kumbe lowo mfana, ngiyakwazi ukwenzile futhi bengingumngane wakhe okweminyaka. Bona futhi kazange abuye endaweni yami. Kodwa uba ebanjwe ngamandla ngumoya oyingcwele ukuba engahambi, kungaba ngcono engahambi uba ebotshelwe kuNkulunkulu. Umngane wakhe uyamthanda, kodwa kungcono akhokhelwe ngumoya oyingcwele ukuya lapho, ngoba kusoze kwanceda lutho loba njani. Ngihlangana lakho lokho isikhathi esinenge. Kodwa uPaul wayelindele umoya nje ukumtshela ukuba enzeni. Linda kumoya, watsho. Wema ngobunye ubusuku eChumayela futhi waphuma lapho wabona indoda eyayisilima. Futhi khonapho nje umoya wakhuluma kuye futhi wasisithi, ngiyabona njani indlela yinye abona ngayo ukuthi babeza kuba lomonakalo phezu kwesihlenge. Bona ngiyabona ukuthi lokukholwa ukuba usiliswe, phakama ume ngezinyawo zakho, uJesu Kristu sekuphilisile. Bona nanko-ke wayebotshelwe, wayengabe ebambe imvuselelo okweviki lapho futhi kungela lutho olwenzakalayo, kodwa lokho wayelindela umoya engcwele ukuba atsho. Bona wayebotshelwe kuleso sicelo. Manje wena uthi mfowethu Branham uyalahla lokho owakutsho ngensonto mayelana ngawe, ulindele sonke lesi sikhathi. Futhi kodwa ngiyakhumbula kwakungumoya ongcwele owakhuluma kimi lapho endleleni, njalo wathi, ngiyakuthumela phakathi kwabagulayo labahluphekayo. Bona yikulalela umoya oyingcwele iqiniso. Angizange ngihambe waze wangitshela ukuthi ngikwenze. Ngangilindele ithe kanjalo inkosi, ngaze ngathola ithi kanje inkosi. Manje lokho kwakukuhlukile. Bona manje yona lokho wenza umehluko. Yebo, walindela ilizwi lenkosi, wayencindezelwe kumoya ukwenza kuphela okuthiwe nguNkulunkulu. Ngakho-ke wasisiba yisibotshwa sikaJesu Kristu. Bangane, aluba singaba yizibotshwa kuphela, ngiyazi kuyatshisa kodwa ngithanda ukuqamba abantu abambalwa nxa lingathandi ngilaba isithupha kumbe isificamu nembili ababhaliweyo phansi lapha kodwa ngingathanda ukuqamba omunye umuntu nje kumbe ababili asithatheni ubuntu bukamose wazalwa engumkhululi futhi wayekwazi lokho ukuthi wazalwa engumkhululi kodwa ngingakakhulumi ngomose ngithanda ukuba ngenzela umutho ukuthi uNkulunkulu izikhathi zonke uthatha loba ngubani umuntu ongamkhonza ngokuqinisekileyo ukuba yisibotshwa sakhe umuntu kumele anikele sonke isifiso alaso konke ayikho khona konke impilo yakhe umphefumulo umzimba intando izifiso futhi lakho konke njalo abe ngesipheleleyo isibotshwa kuKristu oyilizwe ukukhonza uNkulunkulu ungamele uhambe ngokuphambenelo kubona kwakho okungcono mhlawumbe phakathi kwenhlanganiso ethile ungacabanga ukuthi bangakuphakamisa futhi bakuphe okunye okukhulu okokuthi ungacwazima kodwa uzithola usuyini uzithola usehlulwe ngemva kwesikhathi uNkulunkulu aze athole umuntu ozimiseleyo ukuba isibotshwa kuye uNkulunkulu udinga isibotshwa uhlale kwenza ungakuhlola empalweni umuntu kumele abe yisibotshwa kuKristu kuphikisana loba yikuyini ngakho ke ungeke uhlanganiswe lalutho kodwa uKristu loba ubaba wakho umama wakho umfo wenu udade wenu indoda yakho unkosikazi wakho loba ngubani uhlangane loKristu kuphela futhi yena kuphela lapho ke uNkulunkulu angakusebenzisa kuze kube yilokho awungeke uphume ngezinye izikhathi ukhuluma kubi ebantwini bona ngizama ukuthi uzikhulule kumele ube lendawo yokuqalisela njengesinye isikhathi kumemezela kwabesifazane abagela inwele zabo futhi begqoke lezi zixoko njalo babambe futhi bagcine isivumo sabo sesiKristu uthi leyo yinto encinyane yebo kumele uqalisele kwenye indawo ngakho uqalisela khonapho lama ABC akho bona futhi quma konke ukukhangeleka komhlaba loba njani futhi ube yisibotshwa kuKristu futhi ke uqubekele phambili quma konke kuze kuthe ucineni intambo yocina isiqinyiwe lapho usisibotshwa ke uba sekubanjweni kwakhe usekuthe xaka kuye manje uMose wayekwazi ukuthi wayezelwe engumkhululi wayekwazi lokho futhi eqaphelisile isifiso uMose ayelaso esazi ukuthi unina wayemtshelile le njengoba wayengumdlezana wakhe kungela kuthandabuza lapho uMose usane oluncane ezalwa ukuthi unina wathi uyakwazi Mose lapho uyihlo uAmram nami sakhuleka kokuphela sabakwazi futhi sabona elizwini kwakuyisikhathi sokuza komkhululi futhi sakhuleka Nkosi uNkulunkulu sifuna ukubona lo mkhululi ngobunye ubusuku inkosi yasitshela ngombono ukuthi uza kuzalwa njalo uza kuba ngomkhululi asizange sisabe umlayo wenkosi asizange sibe lendaba ukuthi inkosi yayisithi ngakho sabakwazi ukuthi wazalwa ngomkhululi manje Mose sabakwazi ukuthi sasingeke siku khulise kuhle manje khumbula babelapha iminyaka engamakhulu amane eJipita bona futhi sasifuna ukuzuzela into eyiyo ufundo eyiyo ukufundiswa okuyikho ngakho ke ngakuthatha futhi ngakufaka esitsheni semizi esincinyane ngakufuqela phakathi kweNayile futhi kwakumangalisa kanjani ukuthi ukugeleza kwamanzi kwakuhambisa leso sitsha semizi phakathi kwemihlanga lemizi futhi sehla laso amamayila akude njalo sasiphendula sasiqondisa endlini yobukhosi kaFero lapho indodakazi kaFero yayikhona lapho okwakulecibi lakhe lokugezela futhi lokuthi ngaba kwazi kanjani ukuthi uzafuna umfazi wokukondla futhi ngalezo nsuku kusobala babengela amagula lawa okumunyisa insana ngakho wayemele abe lo mdlezana yikho futhi uMiriam ngamthumela khona njalo wema lapho futhi wathi ngiyazi lapho engingamfumana khona umdlezane futhi weza wangithatha futhi Mose iminyango yonke ivaliwe sithando kule minyaka elithumi lesithupha ngobudala manje futhi uzakuba indodana kaFero, futhi ngolunye usuku uzakuba ngumkhululi ozakukhupha abantu lapha. Izifiso zikaMose zaqala ukukhula. Ngizafundela mama, ngizafundela konke engingakwenelisa. Uyakwazi ukuthi ngizakwenzani? Ngizafundela ukuba ngumuntu wezimbi, futhi ngizakuba kwazi ukuthi ngizakuba khupha kanjani abantu lapha. Lapha ngizakuba ngugeneral omkhulu, umbishop. Ngakho ngizakuba kwazi ukuthi kwenziwa kanjani, futhi ngizakuyithatha. Ngizakuthatha iPhD yami kumbe LL, ngizakukwenza njengobaba uChinequay. Nxa wake wabala ingwalo zakhe, kulungile konke. Uza kukhulula wonke ama-prostatine, uyazi futhi waba nguye ngokwakhe. Ngakho lumpristi omkhulu iminyaka edluleyo, ubaba uChinequay, kumele uzuze ibhuku lakhe futhi ulibale. Bambize ubaba, ungumfo wethu uChinequay kuphela, yikho okwakukhona. Asibizi muntu baba kanjalo. Ngakho sifumana ukuthi siya wayeza bali iBhayibheli ukuze yaphume lapho, futhi aphikise inkolo yama-prostatine, futhi ayenze yonke iKatolika. Futhi wathi eseyibali iBhayibheli, umoya ongcwele weza phezu kwakhe, futhi wasethola umoya ongcwele, futhi ke wasesiba ngomunye wabo. Ngakho ke qaphela lokho ukuthi uMose yonke imfundiso ngokuba waye sazi, waye hlakaniphile, efundile elinqondo, kuze kuthi kungela muntu wayefundisa lamaJipite, kuze kuthi wayefundisa lezazi zokusebenza ngokwenqondo lemicabango yabantu, wayefundisa lamageneral abo ukuthi amandla ezimpi ayini. Wayendoda enkulu, futhi abantu babemesaba uMose ngenxa yobukhulu bakhe. Oh, imfundo enjalo mina maye ngumbhishopu omkhulu kumbe njengopapa. Wayengumuntu omkhulu, futhi wayengumuntu olamandla, futhi wayekwazi, wazalelwa ukukwenza lokho, futhi wayefundele elesifiso esikhulu ukukwenza. Njengalamuhla angitsho ukuthi amadoda befundela kulezi izikolo, angitsho ukuthi njengoba belapha entshonalanga manje sebezakwakha isikolo sezenkolo sekhulu lamachumi amahlanu ezigidi zamadola bona amaPentecost, isikolo sekhulu lamachumi amahlanu ezigidi zamadola. Ngimi lokho kumele kube ngabafundisi enkundleni. Bona, kodwa lo bakuyini? Kuyini abakwenza? Xa bephuma lapho, bayini? Iqembu labo Rick. Khonokho nje. Futhi ke, yikho abaphuma beyikho. Uhlezi kunjalo. Inengi labo. Futhi yiyo indlela yinye. Bona. Manje siyathola ukuthi lapho uMose kukho konke ukufundiswa kwakhe. Njalo lamuhla lokufundiswa konke usenza obishopu abakhulu, njalo lokunye izifiso eziphakemeyo ezinkulu siza kwenzani. Izifiso zethu ziba njengalezo ezazinje zikaMose. Bona, uNkulunkulu engakabi lo muntu esandleni sakhe, wayemele amhlubule isifiso sakhe, wayemele amhlubule ukufundiswa kwakhe konke. Waphumela phandle futhi wasekhulula, wabulala umJipito yedwa, futhi njalo esekwenzile wathola ukuthi wayesekuphambukene. Kazange akwenze lokho, kwakungayisiyo leyo ndlela. Futhi uNkulunkulu wamthatha wamusa enhlane enkangala, indawo elugwadule. Uyaqaphela, kungathi kuyamangalisa kanjani abantu laba ukuthi uNkulunkulu wabazuzela umbiko, uyabasa enkangala. Wahambisa uPaul enkangala ukuyamfundisa, ukuchumayela ukuthi lumbono omkhulu wawuyini. Phandle le enkangala, hamba uye enkangala ethile, futhi wahlala lapho uNkulunkulu waze wamazisa ukuthi enzele. Futhi isikhathi sikaMose, wamthatha wamusa enkangala, wamgcina khonale okweminyaka engamachumi amane, wamhlubululwa zilwakhe lwezenkolo futhi lesifiso sakhe sonke. Oh, isikhathi bani ukuthi wayekhangela emuva futhi abone ukwehluleka kwakhe. Futhi kanjani thina ngalobu busuku simele senze into yinye nxa sibona isifiso sethu? Khangela umkhankaso wokusilisa, futhi ubone aluba inkosi yenza ulutho iminyaka emlutshwana edluleyo ukuqala ukubuyisela ukusiliswa kwabagulayo, njalo lokunye. Umuntu wonke, inhlanganiso yonke, kungoba akuzange kungene phakathi kwenhlanganiso yabo, basebezidingela umelapha. Futhi senzeni, asike sikukhangeleni okwesikhatshana. Senze into yinye enziwa nguMose, saphumela ngaphandle futhi sazama kanzima ukwenza isimangaliso esithile. Nginuke umkhuhlane, ngithole igazi esandleni sami futhi sizibumbele isimangaliso. Bona futhi sizuzene abanye bamadoda ngemizamo enzima bephukile futhi sebeyizidakwa izikhathi zonke, baguliswa imizwa futhi babamba ingqondo zabo, baguqukele indlela yonke emuva. Uhlelo kusuka enhlosweni yesiPentecost kubuyela ekwenzeni inhlanganiso lezinye izinto njalo. Bona kuyini esikwenzileyo? Sibulele okokungaba ngumijipite oyedwa kunjalo, futhi sizamile ngamandla onke, siphathele, sisebenzile, saya ubusuku bonke ngemihlangano yomthandazo, saze satsha ilizwi, futhi sazama ukwenza ulutho, futhi sangezelela ulutho, njalo lazo zonke lezi inhlobo zezinto, futhi safumana kuyukwehluleka okugcweleyo, sidinga ukubuyela emva enkangala, kunjalo, yebo nomzana, ukudabuka lokutshikatshika, indaba ungayekeli, yikho kumele ukwenze, bona, buyela. Ubusuyekela ngani? Senze into yinye abayenzileyo, into yinye uMose ayenzayo, akwenzi kuhle. Ngemva kweminyaka engamachuma amane wazithola eyisibotshwa kulo ilizwi likaNkulunkulu. Kuyini esizama ukukwenza lapha? Sibusiso esikhulu sisiza, futhi lokubonakaliswa kwazo zonke lezi izinto uNkulunkulu asitshele ngazo ukuthi singazalwa njani kakutsha, njalo singemukela njani uMoya Engcwele, ubhaphathizo ngebizo likaJesu Kristu, futhi lazo zonke izinto lapha. Uyabona abantu kulokuba bahlale kulo lelo lizwi bebotshelwe kulo, kuyini abakwenzayo? Baqala ngenkolo zamasonto abo ezasezehlulekile, futhi bezame ukwenza enye into ekhangeleka njengeqiniso. Kungcono ngikhawuleze khona lapha, bona ngile qiniso lihlakaniphe okweneleyo okukwazi ukuthi ngitshona. Bona kodwa ngani, khangela ukuthi kwenzani, kucabanga, sizuzeni ngalobo busuku. Kodwa ilizwe eligcwele abantu abahleliweyo, abaphika imibhalo kaNkulunkulu, abangabiza impilo kaMoya Engcwele ukuthi kwakungamandla okudlulisela kweminye imicabango engakhulumanga laye, abayalela abanjalo ukuthi bangene ebandleni labo, njalo bangeke bakuvumele ukuba ukhulume ilizwi linye ngenzalo yenyoka, ukulondeka okuphakathi, futhi lezinto uMoya Engcwele azambulileyo wazifakaza ukuba yilizwi. Ngenza ukubizela lokubizela ukuthi uze futhi ungifakaze ukuthi akusikho. Bazuzeni into yinye uLuther ayelayo, inengi labo bona ukubulala umijipite kwakumele kwakuyini? Mhlawumbe wenza enye indoda iqale iyekele ukushontsha, kumbe iphile iqinisekile kumkayo. Kodwa wamenzani ngalokho? Ilunga lebandla, woza futhi uhlanganele leqembu lethu. Bona lowo muntu onukayo ofileyo wayeyinto kuphela angayikhomba iminwe yakhe kuyo, impumelelo yakhe eminyaka engamachuma amane okufundiswa. Umujipita onukayo elele lapha ebolile futhi efile. Kungaleyo ndlela ngalobu busuku, into kuphela esingayikhomba kumvuselelo esimemethekile ebizwa njalo liqembu elinukayo lamalunga ebandla angazilutho ngoNkulunkulu, njengomhothi enthothi engazilutho nganekwane zasesijipite. Kunjalo lokho ungabatshela ngelizwi likaNkulunkulu bathi angikukholwa lokho, uthi angilandaba ukuthi uthini, angikukholwa lokho. Bona into embi yokukhomba kuyo ngokusebenza nzima langokutshikatshika futhi lakho konke esilakho. Mhlawumbe singakhomba isikolo esikhulu kodwa sifile, singakhomba enhlanganisweni kodwa ifile. Yanuka, ifana nalento yokuqala esaphuma kuyo, njengengulube isiya edakeni lwayo, lenja isiya emahlanzweni ayo. Lapho sibuyela emuva umijipito yedwa ofileyo, kungela kuthandabuza. Kodwa omunye wathi, Mose phela awusela zwelo labantu wabizela ukwenza lokho. Omunye wayesazi uMose njalo wakwazi ukuthi wabizelwa lokho, futhi ulahlekelwe lizwelo ebantwini. Hatshi nomzana, kulungile, kungani ungaphumanga phetsheya usenza lokho, futhi kungani ungaphumelanga lapha uzame lokho, futhi kungani ungahambisani labanye bonke? UMose wayephandle le ehlubulo, waze waba lesehlakalo esihlahleni esasivutha esaqinisa ilizwe. Nginguye uNkulunkulu kaAbraham, Isaka loJakob, futhi ngiyakukhumbula isithembiso sami, njalo ngizile ukukubakhulula, ngiyakuthuma ukukwenza. Kwakuyikho wabona ilizwe, hatshi ukulangazelela kwabantu kumbe izifiso zabantu, ngakho kwaba yini? wayengasafuni ukukhangelana lamaGPT futhi wayengasafuni ukukhangelana lalinto futhi kodwa waba yisibotsha. Amen. Iminyaka engamachuma amane yokubaleka yokuhlubulwa kodwa ngakho waba yisibotsha esihlahleni sivuthayo uMose olamandla lokuhlakanipha kwakhe konke. IBhayibheli sithi uMose wayeyindoda elamandla ngelizwi kumbe ngesenzo khona leGPT kodwa khangela ukuthi isazi sezenkolo esilamandla senzani phambi kwesihlahle sivuthayo wavuma kuphela ukungenelisi kwakhe. Lapho ebona inhloso eqotho kaNkulunkulu wavuma ukuthi kenelisi ukukwenza kanti wayefundisiwe kukho konke okwezenkolo ababesenelisa ukumupha efundiswe esikolo esidlula zonke. Kodwa kanti wayengenzani lapho leyo nsiko yomlilo ilenge lapho esihlahleni wathi angenelisi lokukhuluma kuye. Nkosi ngingubani ukuze ngikhambe? Bona khumula izicathulo zakho Mose, ngifuna ukukhuluma lawe zihlubule futhi lezi zicathulo zakho usubhazalele phansi njalo ngifuna ukukhuluma lawe. Wayengakwanisi lokukhuluma. Ekugcineni isibotshwa esikhethiweyo, umprofeti okhethiweyo, njengalokhu uPawulo wayekhethiwe, uMose wayekhethiwe umkhuluzi. Futhi-ke ekugcineni uNkulunkulu wayeselo muntu wakhe okhethiweyo eseyisibotshwa kuye. Oh, haleluya! Wayehamba kuphela lapho ilizwi likaNkulunkulu limhambisa. Ngiza kuthi ngingubani ongithumileyo? Nginguye. Ngiza kwenza njani? Ngiza kuba lawe. Yebo Nkosi, njengoba usitsho nje, ngilapha mina. Oh mina, lokhu uyisibotshwa. Uphambana lokucabanga kwakhe okungcono. Manje wayefundiswe ukulawula ibutho. Zinkemba phakamisani. Phendukela emuva. Efundiswe ukuhamba. Zinqola zonke endaweni zazo. Mikhonto phambili. Hlasela. Iyo indlela azathumba ngayo. Kwakuyikufundiswa kwakhe. Kodwa wathi ngiza kusebenzisana. Wathi ulani esandleni sakho. Intonga. UNkulunkulu wenza izinto ezilobuthutha kwezinye izikhathi enqondweni yomuntu. Bona. Kulentonga esandleni sakhe, indevu zilenga phansi eleminyaka engamachumi ayisificamunwembili ngobudala. Umkakhe phezu kwembongolo, umntwana ehlezi ekhalweni lakhe. Izandla ezincane ezilupheleyo zingaselamandla zilenga phansi. Intonga, ikhanda lakhe kuphela laliphakeme. Kuba wayele ithi kanje inkosi ngani wacina esegxilile. Wayeyisibotshwa. Ngizahamba kuphela nxa ilizwi lingihambisa. Ngiza kukhuluma kuphela lapho ilizwi elikhuluma khona. Uyangaphi? Ngilo msebenzi owodwa wokuthuma ukuma phambi kukaFero futhi ngimtshengise ngalintonga ukuthi uNkulunkulu ungithumile. Amen. Uzakwenzani ngemva kwalokho? Ngizanginika into elandelayo ngemva kokuba sengenze lokho. Nanko ke ulento kuphele yodwa eyokwenza. Inyathelo lokuqala ngalobo ubusuku zinikele woba yisibotshwa. Ungazicabangi kumbe olunye ulutho woba yisibotshwa. UMose waba yisibotshwa wavuma ukuthi wayengenelisi lokukhuluma. Ekuphetheni lapho uNkulunkulu embeke esandleni sakhe, lapho ayehamba kuphela lapho uNkulunkulu ayemhambisa. Ngaphi wamtshela ilizwi, wabakwazi ukuthi kwakuyilizwi. Ngakho wazehlisa phansi kwelizwi futhi lo moya encwele lapho uNkulunkulu wabophela uMose entandweni kaNkulunkulu. Yiyo into inye ayenza kuPawulo. Kunjalo wambophela uPawulo, umJuda omncinane omakhala azingwengwe obhinqayo ole PhD labo LLD belotshwe ndawo zonke phezu kwakhe. Kodwa wathi ngiza kumtshengisa lokho aza kuhlupheka ngenxa yelizwi. Bona futhi futhi njalo uPawulo ehlezi lapho futhi ebona ilizwi futhi ebona ukuthi lo kwakunguJesu. Futhi-ke waphakamisela phezulu izandla zakhe njalo wasebotshelwa kuye. Uthando lukaNkulunkulu lwambophela kulo ilizwi. Uza kuthwala ibizo lami phambi kwabezizwe. Nango ehamba. Mose, nginguNkulunkulu waboyihlo. NginguNkulunkulu kaAbrahama, Isaka noJakobe. Ngiyakhumbula ngabathembisa futhi lesi sikhathi sesithembiso sesisondele. Futhi ngiyabona ukuhlupheka kwabantu bami. Ngiyakhumbula isithembiso sami. Njalo sengibuyile ukukubopha. Uyakwazi ukuthi ilizwi lithini? Ngikubophele ukuba uye khonale. Ngikubophele lamandla ukuya khonale. Lokukhulula abantu bami. futhi thatha lento ngesandleni sakho njengofakazi ngoba ubone isimangaliso sisenziwa ngayo njengoDavid elesavutha bona ebotshele yena ngokwakhe futhi wahamba emaphethweni uNkulunkulu wayese lomuntu owayezithoba kuye ebotshele kuye futhi engeke wahamba kuze kuthi ilizwi likaNkulunkulu limhambise nxa abantu bengenza khonokho nje namhlanje njengalokho wayesibotshwa sakhe isibotshwa sothando esijogweni lezibopho zothando lo nkulunkulu njengopawulo wayebotshwe ngesibopho sothando kunkulunkulu njengopawulo ububili babo babefundiswe ngendlela yinye umose efundele uyazi ukukhulula abantwana baka-israyeli ngamandla empi upawulo wafundela ukubakhupha ezandleni zamaroma futhi abakhulule ngamandla akhe obufundisi emhlabeni kulolo suku izikolo ezinkulu zokufundisa wakhula engaphansi kukagamaliyeli futhi bobabili baye enkangala baphenduka sebengabantu abahlukileyo bobabili babona insika yomlilo futhi bobabili babengabaprofeti kunjani bobabili babengabaprofeti futhi bobabili bakhulunywa kibo insika yomlilo kunjalo sibili esiza ukuba ngumkhululi nampo lapho baye enkangala bachiya amakhaya abo baye enkangala ukuyadingisisa bachiya abantu babo futhi lakho konke ukuyadinga intando kaNkulunkulu bona babefundiswe ngendlela ethile uNkulunkulu wabaguqulela kweyinye futhi kwakumele babe yisibotshwa esipheleleyo ukungenzi ngendlela ababefuna ngayo ukwenza kodwa ukwenza ngendlela uNkulunkulu ayefuna ukuba benze uyafana izolo lamhla futhi laphakade sileminye imzuzu emlutshwane lapho ukwenza lezi ngizaphangisa ngingene komunye umuntu ngibona omunye phambi kwami manje ebizo lakhe nguJosefa wayendodana ekhethiweyo wayengumfanekiso opheleleyo kaJesu Kristu wazalwa engumprofeti wayengumprofeti futhi bona futhi manje wayebona umboni futhi esasengumfana omncinyane wabona umbono wakhe ehlezi esihlalweni sobukhosi futhi abafo bakhe bemkhothamela kuye bona kodwa khangela wapha wezwa sengathi ngumuntu omkhulu bona bonke babo kodwa uNkulunkulu wayemele enzeni wenza into yinye ayeyenze kubo bonke babo ngokuba uMose wayengumkhululi uPawulo wayengumkhululi futhi manje uJosefa wayengumkhululi wasindisa abantu bakhe endlaleni uNkulunkulu wayemele enzeni kuye wamfaka entolongweni wamfaka khona entolongweni yebo numzana khumbula wathengiswa ngabafo wakhe kumiJipite futhi bamthengisa kuPotifa njalo uPotifa wamnika inkululeko ethile futhi into yokuqala uyazi leyo yasuswa kuye futhi nango ehleze entolongweni ekhala ekhala uNkulunkulu wayemele ayihlubule manje qaphela kodwa isikhathi sonke ngiyakholwa yena kuleyo ntolongo wayekhumbula ukuthi umbono wathi wayeza kuhlala esihlalweni sobukhosi njalo labafo wakhe babeza kukhothamela kuye ngokuba wayesazi ukuthi isipho sakhe sivela kuNkulunkulu futhi wayesazi ukuthi kwakumele kugcwaliseke uba singakugcina lokho engqondweni zethu futhi mayelana lelizwi likaNkulunkulu ukuthi kulezi insuku zokugcina uza kuba lebandla uza kuba labantu futhi lezi zinto azithembisayo uza kuzenza wathi uza kukwenza futhi siphile esikhathini sesilapho uzama nje ukusenza sibe izibotshwa manje sivalelwe kanye laye lizwile leyana ingoma endala elihlabela njalo ke ngivalelwe phakathi loNkulunkulu ngifuna ukuvalelwa phakathi loNkulunkulu manje yikho lapho engicabanga ngalokho ukuvalelwa phakathi loNkulunkulu kungekho okunye futhi uhamba kuphela lapho uNkulunkulu esithi hamba wenza kuphela lapho uNkulunkulu esithi yenza bona ngakho uvalelwe loNkulunkulu manje khumbula wayecabanga futhi waba liphutha eligcweleyo kuyena ngokwakhe konke ayekwazi konke ayekuzwisisa futhi lakho konke waba liphutha eligcweleyo akuzange kusebenze wafa kwangaphansi kwesimo lapho kwangungela muntu owayengamlaleli wayeyisibotshwa bona wabekwa phansi kwesimo ukuthi abangakholwayo babengeke bakholwa liyabona engutshoyo inkonzo yakhe yayingela mpumelelo abantu batshibilikisa amakhanda babengamlaleli entolongweni yibuhle bani obaba ungenziwa inkonzo yakhe wayengema ensimbini zentolongo abachumayeze babe sehla behamba esitaladini bona kodwa waba isibotshwa futhi uNkulunkulu wamgcina eyisibotshwa izinto zaze zahamba kuhle wathi nanga umuntu wami uTumo ukwehluleka okugcweleyo ekugcineni uNkulunkulu weze entolongweni yakhe njengo Paul njengabo bonke abanye weza kuye njalo wasebenzisa isipho emuphe sona ukumkhupha lapho kunjalo wamkhupha entolongweni yakhe kuyina kwenzayo lapho esemkhuphile entolongweni yakhe waphiwa amandla inkosi inkosi yakhe leyo eyayihlezi ngaseceleni kwayo lo ayengaphansi kwakhe wasuswa endlini yentolongo futhi waphiwa amandla kwaze loba yikupha ayekukhuluma kwakumele kwenzakale amen entolongweni yakhe wakhumbula kokuphela wazalelwa isizathu wayeza kuhlala ngaseceleni kwenkosi bonke babeza kuguqa phansi kuye umbono wakhe wamtshela njalo amen kodwa ngaphambi kokuba umbono wakhe ugcwaliseke ngokupheleleyo wayemele ebe yisibotshwa amen futhi ke waba ngumbusi futhi lapho ephuma endlini yakhe entolo waba yisibotshwa selizwi likaNkulunkulu ukuba wayekhuluma lokho kuphela uNkulunkulu ayekufaka emlonyeni wakhe ukukukhuluma ngakho uNkulunkulu wahamba phakathi kwakhe qaphela ukuthi uMose wayela amandla okubopha amakhosi kaFero ngokuthanda kwakhe aluba usithi kulintaba qiphuka wayela amandla okubopha amakhosi kaFero loba babengamadikoni kumbe amagosa kumbe babengabameli besizwe kumbe loba babeyini wathi ngiyalibopha futhi babebotshwa kwaba yikho wayekwenza ngelizwi lakhe ngokuthanda kwakhe amen uTumo kuNkulunkulu oh ngile mzuzu emithathu esiseleyo nje ukuze ngigcine ilizwi lami manje siyafumana ukuthi yena waba yisibotshwa kuNkulunkulu kusukele kubeni isibotshwa kuwo umhlaba kusukela uPaul indlela yinye futhi uMose indlela yinye kusukela ukuba isibotshwa emkhumbulweni yakhe kusiya ekubeni isibotshwa kuNkulunkulu futhi lapho ephumela phandle wayela amandla kaNkulunkulu njalo lapho esiba nguPaul lapho kumkhumbula okudala kukaMose wakunikela futhi wakuhlubula waba isibotshwa elizwini likaKristu wayengahamba kuphela lapho uthi Kristu wabala ihlazo likaKristu amagugu amakhulu ukwedlula awaseJipite ngakho waye isibotshwa kuKristu njengalokhu uPaul ayeyikhona khumbula bonke bobathathu babengabaprofeti bona futhi bamele behlubulwe imikhumbulo yabo ukuze babe yizibotshwa kuyo intando njalo le ndlela zikaNkulunkulu ngakho siya kukhumbula manje ukuthi wayela amandla okubopha ngelizwi lakhe wayela amandla okukukhulula ngelizwi lakhe wayengathi ngiyakukhulula ngebizo lenkosi yami amen uFero wenza uJosefa indodana yakhe uKristu wenza abakhe izibotshwa zothando amadodana akhe futhi uyabapha amandla into yinye ayelayo uJohane ongcwele 14:12 lo kholwa kimi bona imisebenzi engiyenzayo layo uyakuyenza loba emnengi kulale uyakuyenza manje isibotshwa sothando lukaKristu siyanikezwa amandla yinkosi yaso enguKristu amen futhi ngiqinisile ngithi kini aluba usithi kulintaba qiphuka futhi ungathandabuza enhlizweni yakho kodwa ukholwe ukuthi okuchiloyo kuza kugcwaliseka uza kuba lakho okuchiloyo uba lihlala kimi lelizwi lami kini uba libothele kimi ngokuba yena lelizwi lakhe into yinye ekuqaleni kwakukhona ulizwi futhi ulizwi wayena uNkulunkulu ulizwi wayenziwa waba inyama futhi wasehlala phakathi kwethu nguye izolo namhlala phakathi uba lihlala kimi hathi lapha futhi lalaphayana hlala kimi futhi lelizwi lami kini cela okufunayo kumbe tshono okufunayo uzakwenzelwa wayelamandla qaphela engakaphumeli phandle waphumiselwa phandle futhi waphucwa izinto ezimbalwa ezazimele ziphucwe engakahlangani lenkosi yakhe bon. Oh, uNkulunkulu ngezinye izikhathi uyakhuphela phandle abantu bakhe njengalokho futhi abaphuce intando zabo ezimbalwa abatshengisa ukuthi abangeke benze lokho ababefuna ukukwenza. Ngiyakwazi lokho engutshoyo, abakho ekukhulekeni kokwenzwa khonokho abakufunayo. Bengakezi emandleni agcweleyo babe yizigqila zothando kuKristu, kumele baphuce futhi bese benikezwa. Ngezinye izikhathi uyabasa enkangala ukwenza lokho ukubaphuca futhi abese bakhupha abagcotshiweyo ukugcwalisa icebo abamisele ukuba babe yilo. Bona lokho engutshoyo bazalwane, sisekupheleni kwesikhathi. Khumbula zonke ezinye izikhathi lokho akwenzileyo, ubehlala ethatha umuntu futhi amenze isibotshwa kuye, achiye abangabakhe. Wayemele achiye konke ayekwazi, akhohlwe konke akufundiswa kwakhe konke ukuze abe yazi intando kaNkulunkulu njalo lokulandela uNkulunkulu. Angeke alandela loba yikuphi umuntu angakwenza lo nkulunkulu ngasikhathi sinye, kuphambene kakhulu okunye kokunye. Awungeke uye empumalanga futhi entshonalanga ngasikhathi sinye, ungeke ube usiya kwesokudla futhi lesenxele ngasikhathi sinye, ungeke ube usenza okulungileyo kubi ngasikhathi sinye, ungeke ube ulandela umuntu futhi lo nkulunkulu ngasikhathi sinye. Hhathi umzana ulandela uNkulunkulu kumbe ulandela umuntu. Manje ke nxa ulandela uNkulunkulu futhi wazithoba phansi kaNkulunkulu, ngakho uba yisibotshwa kulo uNkulunkulu, kulelo lizwi, kuleyo ntando, kungelani ukuthi enye into ithini, uba yisibotshwa kukho. Lalela, sisekupheleni kwesikhathi futhi lokho ngiza kutsho ngokwesaba futhi ngokuhlonipha, njengokuba imzuzu emlutshwane yocina ithwala amaphiko. Khangela lokho uNkulunkulu ngokubona kwami aza kwenza futhi lalokho amela kwenze futhi laza kwenza kulolu suku lokuphela. Ikufumana isikhali sokuvuna, yena kumele afumane isikhali sokubhula isiza. Umlimi loba nguphi lapho siya esivunweni sakhe kumele ebe lesikhali sokusebenzisa. Impela kumele abe lesikela ebukhali kumbe enye into, isikhali esithile ukubhula amabele, isivuno sesivuthiwe. uNkulunkulu sithathe esandleni sakho, senze inceku ziqila zothando lwakho, sisebenzise ukuba yisikhali ukuletha ukwazi kulo owonakeleyo othukiweyo umhlaba esiphila kuwo namhlanje, ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namhlanje futhi laphakade. Ngokwami uNkulunkulu mangibe yisibotshwa. Aluba abazalwane bami bonke bengilandula, aluba abangane bami bonke bengiphika, ngifuna ukuba yisibotshwa sikaJesu Kristu futhi lezwi lakhe, ukuba ngibotshelwe elizwini lakhe ngomoya oyingcwele, ukubona umoya oyingcwele esenza ilizwi likaNkulunkulu liqiniswe ngezinto zinye athi ziza kwenziwa. Ngifuna ukuba yisibotshwa sikaKristu. Asikhulekene. Ngiyabuza ngalobu busuku amakhanda ethu ekhothamsiwe, aluba lesi sifiso esilaso sokuba ngenye into kumbe okunye esingakukhumbula okungaba yinto esizifunela yona, ngiyabuza aluba singakubeka lokho ecelene. Ngiyabuza aluba enye insizwa lapha ngalobu busuku, khangela inxa zonke ithi ngizakuba lapho sengikhulile ngizakuba yinto ethize ethize. Ngiyazibuza aluba usizwa intando kaNkulunkulu inyikinye empilweni yakho futhi uthi hatshi izifiso zami sezilahlekile manje. Okwensuku ezimbalwa ezedluleyo umoya ongcwele ube ukhuluma kimi, ngifuna ukuzinikela kuNkulunkulu ukuba lubhulo lokubhula lwalolu suku lokugcina. Enye intombazana engaba lezifiso zokuba lesimilo esihle sekhosikazi, kumbe mhlawumbe ukuba yinkosikazi encinyane enhle, kumbe mhlawumbe ngelinye ilanga wenze iHollywood umsebenzi wakho okhethiweyo. Ngiyazibuza ukuba awuthandi kathesi ukwehlisa isifiso sakho phambi kaNkulunkulu lelizwi lakhe. Zwana ubizo likaNkulunkulu empilweni yakho. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi nguba. Angazi uba kungaba lo mfundisi eduzane, kumbe inceku isisebenzi kwenye indawo ebandleni, iphunga ungena phakathi lapha kanye ngesikhathi. Angazi muntu oyedwa phakathi kwabathathu abahlezi lapha ngalobu busuku, kodwa ngilincosana elapha. Ngingazi ukuba kungaba lo muntu onjalo ukuthi ungathanda ukuthi kangilandaba loba ngubani ukuthi uthini. Ngiyisithunjwa sikaNkulunkulu manje, ngiza kuchumayela ilizwi lakhe loba kunjani ngilandaba ukuthi inhlanganiso yami iyangixotsha ngiza kuhlala lalelo lizwi ngiza kukwenza intando yami intando kaNkulunkulu intando kaNkulunkulu intando yami ngiza kuba isibotho sika Jesu Kristu ngomusa langosizo lwakhe ngiza kwenza ucabange lapho sikhothamisa amakhanda ethu bangake abalaleso sifiso ngalobu busuku ungaphakamisa isandla sakho leso ngesami futhi ngiyanikela konke amakhanda ethu ekhothamsiwe kaThesi kancinyane kaThesi lapho likucabanga okwamanje lapho likhuleka
ngiyanikela konke ngiyanikela konke konke nguwe msindisi wami obusisekileyo ngiyanikela konke ngiyani
ukutshe ngokupheleleyo na ngifuna ukuba yisibotshwa ngithathe inkosi ngise endlini yombumbi ngalobo busuku ngiphahlaze futhi ngibumbe kakutsha njalo phansi lapha
nguwe msindisi wami obusisekileyo ngiyanikela konke
baba osezulwini lapho ingoma iquba ikhala ngicabange kulusizo ngalesi sikhathi ukuba ngifohlele ingoma futhi ngikhulume lawe okwesikhatshana nje lapho abantu besakhumbula ngiyanikela konke baba masikwenze lokho sengathi lithuba lethu lokugcina ukukwenza masibuye ngobuqotho size etafuleni lenkosi njengoba kwakunjani lezambatho ezigeziweyo imphefumulo egeziweyo intando ezigeziweyo izifiso ezigeziweyo ukuba sizinikele futhi yeka uNkulunkulu athathe ilizwi lakhe asibophele ndawonye kanye lalo ilizwi likaNkulunkulu futhi umoya oyincwele makasithathe manje lapho sisizwa ijogo elikhala ezinhlizweni zethu kusukela kulobo busuku kusiya phambili ngikuthatha njengokutsho kwezwi lakho kathesi ungacabanga imicabango yakho cabanga imicabango yami cabanga intando yami ngiza kukhokhela uNkulunkulu uvumele ukuba kube isehlakalo kuwo wonke omunye lomunye wethu laba abantu abatsha abahlezi lapha indoda lomfazi futhi labanye besiza ekubeni indoda lomfazi kulamadoda amadala ahlezi lapha abangabafundisi abakade bekhona kulindlela futhi Nkosi nangu umfo wethu Neville ni usefika phezu kwelele insuku zethu sezimbalwa manje izinyathelo zethu sezisenziwa ngonanzelelo kwedlula lokho esasizenza khona siyakhangela lapho sinyathela khona asisela nyawo uthembekile sikhuluma ngokwenyama njengoba sasilala kodwa Nkosi njengoba sibona leyo mpilo yenyama isifiphala njalo akula zinyathelo zethu eziqinisekileyo wena ungabambanga isandla sethu manje uNkulunkulu sithathe uza kwenza na thatha inhliziyo zethu lentando yethu esandleni sakho uqobo futhi senze sibe yisibotshwa ngalobo busuku kulo ilizwi uKristu masiphile impilo zokwesaba uNkulunkulu lapha makuthi laba abafazi abatsha lamadoda amatsha abafana lamantombazana banikele impilo yabo Nkosi futhi akuthi isifiso sabo sibe isifiso sokukhonza uJesu Kristu futhi masibe isibotshwa somusa lentando yakhe yobuNkulunkulu uvumele Nkosi yikho konke engikwaziyo ukukwenza Nkosi lamazwi aphukaphukileyo futhi ngithemba ukuthi uza kuwahlanganisa ngokuqondileyo ngokuba kuyachisa phakathi lapha futhi abantu bafuna ukulalela kodwa kulesikhudumezi sibili futhi abanenge kumele baye ngekhaya futhi baphangise ukuya emsebenzini kodwa lezo ntanga mazihlale enhlizweni zabo isibotshwa uye ngekhaya njalo uthi kunkosikazi lapho bengalungiseleli ukuguqa phansi bathandaze kule imini kumbe lintambama eceleni kombheda likhangelane lithi sithandwa uthini ngalokho kulobu busuku sesibe yizibotshwa kuKristu la kuntando yakhe kumbe sisebenze ngentando yethu na
Akuthi amadoda amatsha labafazi abatsha indawo zonke ikakhulu labo asebezwe umbiko kulobo busuku basibuze lombuzo omunye ngiyathanda na ukuba isibotshwa ngiflathele impilo yami lo olondoloza impilo yakhe uyakulahlekelwa yiyo kodwa lo olahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami uza kuyifumana baba siyazi ukuba ikuthi ukuba isibotshwa sakho silahlekelwe ikulangatha kwethu lezifiso zethu ukufumana ezakho ngakho ke siba lempilo ephakade kuvumele Nkosi into kuphele ngiyaziyo yikunikela manje esandleni sakho futhi makube lesithelo njalo kuveze izisetshenziswa ezinkulu nkulu okwesivuno sosuku lokuphela amadoda labafazi abafana lamankazana bazinikele entandweni egcweleyo kaNkulunkulu njalo babe yizibotshwa zikaJesu Kristu kulo uthando lwakhe ubotshwe ngezibopho zothando lobuNkulunkulu kuKristu sikucela ngebizo lakhe Ngiyanikela konke masiphakameni Ngiyanikela konke konke kuwe ngo Asikuchondoko njalo amehlethu evaliwe lezandla zethu siphakamsiwe Ngiyanikela konke Ngiyanikela konke konke kuwe msindisi wami obusisekileyo Ngiyanikela konke Manje nxa singakhothamisa amakhanda ethu futhi ingoma yokucitheka ingakahlatshelwa ethi thatha ibizo lika Jesu. Ngiza kucela lo umzalwane lapha ngiyakhohlwa ibizo lakhe. Udade ofakaze ngombono wobunyama busiza waphiliswa futhi khumbula ekhangela emuva iveyili lalengasekho. Ukukholwa kwakhe kwakwenza lokho. Sicithe ngomthandazo angithi mzalwane futhi ucele izibusiso zikaNkulunkulu phezukwethu.